So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 18 zibandlela 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi ukwehla kwenani labasinda emkhuhlaneni we COVID-19 yikusilela kwabalonda izigulane zalomkhuhlane ngoba ususabelele ilizwe lonke jikelele.
Kona phela khona Chris kule mizi yabona emihlanu eyisithupha osokuphumela egcekeni kwaziwa ukuthi babanjwe ligciwane lona lelele corona.
Kambe othiwa wahlukumeza abazali bakhe abakonileya wababulala ngokulumathisa indlu empandeni esigabeni semangwe engaba ephelele engqondweni kumbe uyagula.
Uvele mina kangiboni ukuthi uyagula, wayihleli into yakhe wahamba eSouth Africa wahlala indaba singizothiwa bulala abanye abantu khona le.
Ukhetho lwe-Uganda olwenziwe ngeviki edluleyo lungaphasi fundo bani uZulu weZimbabwe?
Fundo esikhona esokuthi-ke njengamabandla aphikisayo kuyabe kuqakathekile ukuthi singene lathi kuma-stronghold nalawo okuthiwa-ke ngama-rolling parties, ikakhulu-ke emakhaya kube losekelo khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukwehla kwenani labasinda emkhuhlaneni we COVID-19 yikusilela kwabalonda izigulane zalomkhuhlane ngoba ususabelele ilizwe lonke jikelele. Izolo ugatsha lwezempilakahle luthi kulaba ngamachumi amathathu ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kuthi abedlula amakhulu amathathu 321 babanjwa igciwane le coronavirus. Njengensukwini iHarare yiyo ebelabantu abaningi abedlula ikhulu 118 abatholakale belegcikwane leli, kwabhubha abalitshumi lane 14 kuleli dolobho. Kuthi ezinye izigaba zelizwe zaba lamanani aphansi ababhubhileyo kumbe ukutholakala legcikwane le-coronavirus. Kunani leli bonke abantu bathelelwe leli gcikwane elizweni ngaphandle koyedwa obevela kwele Botswana. Kulabedlula amakhulu ayisithupha 640 abasinde emkhuhlaneni lo, okulinani eliyisilinganiso esingamachumi ayisithupha 60.7% ekhulwini. Isigaba seMatabeleland South ngesinye esesihlaselwe kakhulu yileli gcikwane. Sixoxe lomela lesi sigaba edalela ephalamende uNkosazana Lindiwe Maphosa. Saqala ngokumbuza ngokuthi unjani umumo wezokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kulesi sigaba.
Gciwane le-corona kathesi seliseduzane lathi kakhulu Chris, singakhangela silinganisa laliyana ababeyithi ligciwane elibamba abantu kwakuqala. Leyi-ke ifezi hhayi isisigogodi yagqugquzela ngoba sokusenzakala eduzane lathi. Khona pha engihlala khona Chris kule mizi yabona emihlanu eyisithupha osokuphumela egcekeni kwaziwa ukuthi babanjwe ligciwane lona lele le-corona. So kathesi sibili hhayi akusayiyo le ndaba yamafungafunga, ayisayiyo nzwela kachana. So kuyinto esesiphila layo, esesihlala layo, esesikwazi ukuthi awubani usebanjwe i-corona, ubani usebhubhe nge-corona. Ngoba ungakhangela indlela abantu ababhubha ngayo sibili hhayi iyashaqisa umzimba and sokusethusile lathi ngendlela emangalisayo. Sesilahlekelwe sibili ngabanye abantu kade beseduzane lathi kakhulu, ikakhulu nxa ngilokhu ngisakhumbula lakathesi ukuhamba kukababa Duma ufuzwayo kulokhu kusezinhlizweni zethu, kulokhu kugqugquzela njengabantu bamaThebeleland South.
Manje abahlaselwa ligciwane leli bayaluthola
hayi okwanga kathesi sibili kungazwakala ukuthi ubani ubanjwe hayi bahle begijime khonapho khonapho Chris ngoba yakhumbula nje umuntu esemaduzaleni lathi uhambe nje ngizwa kuhle esibhedlela wafika watholakala ukuthi uteste positive hayi zihle zabuya imoto zigijima zilandelana bathathwa bonke labatholakala kade bezivile bezoxoxa kumbe bezokwenzana ezilongo betholakale bekhonapho bathathwa bafakwa phakathi kwani kwezimoto bahanjwa labo labo bayatestwa so mbona hani hayi iresponse okakathesi ngani ingconywana sibili nxa ungathiwa usulalo kumbe usulibanjiwe bazama ngendlela zonke kulabanye sibilathe lanxa belibanjiwe bathiwa behlala emizini yabo benze i-isolation besemzini yabo khonapho so into ezenzakalayo ababa bengani be-serious yiba bahambe ezibhedlela but iningi lalabo esibaziwe sihlala nabo hayi kutheka ba-isolate besezindlini zabo and so far mbona ngani hayi uhamba ngendlela
abantu bona bayalandela na iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli
njengoba sengitshilo Chris ekuqaliseni into leyo esiyizwela khatshana ungacabanga kuhle kufezwani ikakhulu bekuthiwa ama-retainees abavela ngaphi abavela ngaphi so bekusesekudeni kakhulu labantu kodwa kathesi njengoba leli gciwane selibamba abantu abakhonapha elizweni abakhonapha emadebheleni e-south abangazange bayendawo hayi into le ingani sisethusa sibili njalo ama-numbers Chris ungakhangela i-iconet iyathumeza kulaba abalama-iconet numbers every day inani le-covid eselithela abakhona elizweni so khona ukhana kwenza ukuthi khona abantu bethuke abantu beqalisa ukuzinanzelela ukuthi nxa umuntu ukhona lapho phakathi kwabantu uyagqoka i-mask ngengangena endaweni yokuthenga ukudla ama-supermarket ngibe nginanzelela sukuthi umuntu wonke abaningi akusayenzwa njengakuqala ukuthi umuntu begqokela i-mask ukubona umpholisa atheso umuntu sekwazi ukuthi i-mask igqokelwa ukuzivikela i-mask ngeyokuthi khona ungatholani le gciwane so mbona ngani hayi usezithulo yethusa abantu abaningi and abantu abaningi babhizi sebelandela imithetho yakhona
lo ngunkosazana Lindiwe Maphosa omela isigaba seMathebelele and South edalele ephalamende ubekhuluma ecingweni le-studio 7 eseGwanda Othiwa wahlukumeza abazali bakhe abakonleya wababulala ngesihluku sokulumathisa indlu empandeni esigabeni semangwe engaba ephelele engqondweni na kumbe ngumuntu ogulayo uLisani Nleya oleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanhlanu 45 wake waba lisotsha elalwa impi kwele DRC wabulala uyise uNicholas Kane Nleya wayeleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili lantathu 83 lo nina uMargaret Nleya wayeleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba minwembili 78 ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethe ecubungula izamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla
Ay ngangiboni ukuthi ujahalo uyenza isigameko esingaka ungathuka ulomkhuhlane wengqondo ngoba laba abakibo asibezwanga bebika ukuthi hayi uphambene umbo wayephuza amaphilisi umbo wake wayengutsheni umbo wathini umuntu nje ngombono wami uwavumela into eyisimanga ukubana yenzakale ngabona ke uyafana nje labanye abantwana abaningi nxa bephiwa umthetho ekhaya kuhambana ezikolweni enzanini lokhu lalokhu bakhona abanye abathi mna kangikwezi khona lokhu lanxa kusuka ebazalini ebakhe ngibone ngathi isizathu sakhe sokuthi athi uloya wayeloywa ngabazali kumbulo waloywa ngabazali bakhe kasisebenzi ngoba kazisebenzelanga njengabafowabo laba abanye ngoba siyakwazi ukuthi ithuba wayelala ukuthi layafunde enze lokhu afuna ukukwenza kutho ukuthi wavele wazitshela nje ukuthi naye isikolo kasoze aye njalo wasesiyangena esisotsheni wasesiba le ngqondo ukuthi nxa eselisotsha njengoba sasibabone nje lama amasotsha basuke bathi ukuthi bona bale ngozibindi gidi bangenza iloba yini kangiboni sibili ukuthi singathi lo umuntu ugula ingqondo uyazenzisa wavumela inhliziyo mina lawe labalaleli singenza ingabe yini singavumela inhliziyo
kodwa abanye bathi bona kunzima ukuthi sithi ngumuntu olomkhuhlane wengqondo ngoba kukhanya isihluku asenzayo lesi sasengeso umuntu oyabe ephelele ekhanda ecabanga ukuthi uza kwenza.
Yeah, wayephelele sibile ekhanda ngoba nanga kusizothwa wachitha iminyaka engaba ngu-15 engabuye ekhaya efika koBulawayo ebanganini abuyele emuva. Nanga usengumuntu osethutsha eselungise ama-petrol bomb landlani ukuthi azokwenza umsebenzi. Inhloso le into leyo yayisekhanda lakhe. Angiboni ukuthi ngabe wayegula sibili labafowa babengambonela icebo lokumelaphisa. Uyabona ungayilandela kuhle indaba le, uyabona ukuthiwa walungisa wahlela into yakhe ukuthi uzayenza ngalendlela waze wathatha ibhayisikile watshova amakhilomitha wonke lana eseqedile ubugebengu buthakathi loba benze ebazalini bakhe. Uvele mina kangiboni ukuthi uyagula, wayihlela into yakhe wahamba e-South Africa wahlala indaba singezothiwa abulala abanye abantu khonale xa wayevele ehlanya. Waba ngumuntu ohlela izinto zakhe, waqala isetsheli wafaka izikhali zileza zisebenzisayo, wafika ngesikhathi asaziyo, wangena ngentuba yaziyo. Konke lokhu kukhomba ukuthi umuntu wayevele ehlale phansi wayehlela into le waze wathola le bhayisikile. Hayi, umuntu ophambene kangaze kakwenze konke lokhu.
Umnumzana Thandeko Zintini Mkandla ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ukhetho lwe-Uganda olwenziwe ngeviki edluleyo lungapha sifundo bani kuZulu weZimbabwe? Umongameli Yoweri Kaguta Museveni osebuse lelo lizwe kweminyaka engamachumi amanelane 34 nguye onqobe kukhetho lolu. Omunye wabakade ephikisana labo ngosakhulayo uRobert Kagulani Sentamu wazakala ngelokuthi Bobby Wine oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithoba minombili 38 nguye olandele uMseveni kukhetho lolu. uBobby Wine uthi uzaphikisa emthethwandaba impumela yalolu khetho ngoba esithi wagqilibezelwa. Phambilini kwalolu khetho kwakulodlakela abasekeli bakaBobby Wine bebotshwa, abanye babulawa. Kulabanye abathi ukhetho lweUganda lolu lufana xathu lelweZimbabwe. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla leMDC Alliance saqala ngokumbuza ukuthi sifundo bani singatholwa ngabeZimbabwe kulolu khetho.
Impumela yokhetho lweUganda iyadanisa kakhulu. Nginanzelela ukuthi ama-stronghold bananzelela ke ama-stronghold e-opposition ama-detector lawa anjabo umsebeni lawa kithi lapha eZimbabwe bese besethusela kabantu. Sinanzelela ukuthi ama-soldier bechaya abantu, dula abantu ke eKampala lakwamanye amadolobho, kuyethusela ke abantu ke ku-stronghold ye-opposition begcine bengavotanga. Bese kusithe ezindaweni ke lapho ke ama-detector yikhwalosekelo khona ekakhulu emakhaya, abantu bahambe ngobuningi bayevota bese kuncedisa ukuthi ama-detector la awine. Isifundo esikhona sokuthi ke njengamabandla aphikisayo kuyabe kuqakathekile ukuthi singene lathi kuma-stronghold nalawo kuthiwa ke ngama-ruling parties, kakhulu ke emakhaya kube losekelo khona. Bese kusithi lapho silosekelo khona sithembe khona abantu sibakhuthaze ukuthi baze bethuselwe kanjani, kodwa ke abahambe ke bayevota ngelanga lokuvota ngoba ke ama-detector lawo yindlela ekhangeleyo ukuthi abantu bethuselwe bagcine bangavotanga. Bese kusithi kwenzabo ke izindawo ke lapho abalosekelo khona kakhulu emakhaya abantu bese bevota ke bese bewina. Lanxa nje kunanzeleleke ukuthi kuba khona ukuqibilibezela ke kuba khona ke singathi rigging ekubalweni kwamavoti khona lapho ke sokuverifya sokuza-announce ama-results, yikho kujele ukuthi kutshintshwe khona indlela abantu abaye bevote ngayo.
Abanye bafananisa obencintisana lo mongameli Museveni umnumzana Bobby Wine lo Chamisa weZimbabwe, kodwa bese besithi kungani uChamisa yena kaqhubi uhlelo lokukhankasa olufana loluka Bobby Wine? Wena ungathini ngalokho?
KweleZimbabwe umongameli we-MDC Alliance uChamisa siyakwazi ukuthi ke uncintise kukhetho olulodwa luka-2018. simbonile ke ukhankasile okuzwayo ke wangena ebantwini wenza ama rallies kwaba lendlela ezinengi ezokuthi abantu ke bakhuthazwe ukuthi bavotele ke ibandla le MDC Alliance yebo kambe singamfananisa lo Bobby Wine uqondile ngoba bonke bangabantu abasebatsha esikhangelele ukuthi ke ukusasa ke yamazwe abo ke ingaba sezandleni zabo kwinto enhle naleyo kodwa ke asineke ke sithi uChamisa kazange ke akhankase njengoBobby Wine ukhankasile sibili okumangalisayo njalo ke kathesi sikhuluma kunje uselungiselela ukukhankasa kuka-2023 sinanzelela njalo ukuthi ke ukukhankasa ke kuyachiyana amazwe ngamazwe awuyeke ukuhambelana indlela ke okwenzakale ngayo Uganda le ndlela okwenzakala ngayo eZimbabwe kule ndlela ke sikhankasa ngayo esibona ngathi iyasebenza kakhulu yikho kayo kaChamisa ukhankasile silo 2018
umnumzana Edwin Dlovu ingcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe This is what's from a Voice of America at the Washington DC.
Ukwamanje ke sikhangela eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa kobulawayo aseza sebenzisa imota ezilamatanka amanzi abayo ukucitha abantu abangafuni kulandela iziqondiso zokwenqabela ukuthelelana igcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi lokhu kulandela ukubotshwa kwabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi, 10,000, abakade besephula lezi ziqondiso elizweni jikelele kumaviki amalithwana asanda kwedlula. Iphephandaba lobulembu be-internet newzimbabwe.com lithi inkampani kamnumzana uBhada Moyo wayengumphathintambo wezempilakahle yetheswa umlandu ngokuthengisela abantu izatifiketi zokuthi umuntu ngela gciwane le-coronavirus yena engahlolwanga. Leli phephandaba lithi inkampani ye-Closed Clinical Diagnostics ibisipha abafuna ukuya phandle kwelizwe izatifiketi lezi ezokuzibazela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibona sanibonani bantu bathithile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi mina angazi ukuthi izani uPF kumbe yezwa kuthiwa kona ukuhlukumeza abantu ngale ndlela yikho ukubusa ilizwe. How can uthi uphilise abantu ngale ndlela le? Uqeda uzibiza ngo president uClean. Kambe lisho ukuthi ojobuzikhala laba nabo hopile singono labo fethi mayere. Lisho ukuthi ngabantu ababothela ukuqamba amanga nje kuphela into abayibothelweyo ngiqiniso. Hayi mina lento angiunderstand ukuthi babothelweni kahle kahle. Ukuthi ungabe uphela umuntu internet ukuthi uqamba amanga what more izana uPF yona ebulala abantu emini langalichisa. Izana uPF ecorrupt isikhohla akula abantu abakhohlakane njengezana uPF. Ah usho ukuthi kona bakhona abantu ababenza icala eledlula abantu bezana uPF. Hayi mina ngiunderstand. Phela izikhohla kanje zakuqala izana uPF. Umnanga boyise isikhohlakale ubuka uqeda bamba imota imali manje inkunzi imali uyithathile yonke labo bantu ka babotshwa angekuze kuthiwa khona kulomuntu ezana uPF obotshiweyo nampa lo mama owatshontsha igolide ngemuli kamnangagwa yonke iyatshontsha akula muntu ongakwaziyo iziphathamandla zezana uPF zonke ziyatshontsha akaze ngizwe ukuthi khona even lesisoto ezibhantintayo kodwa ngendlela laba abantu ababotshwe ngakhona inyawo lezandla hayi kodwa lo mbuso kamnangagwa lo mubi yazi into eyenziwa abantu bezana uPF mani utsho ukuthi khona ungabophela abantu inyawo lezandla i-internet ukuthi baqamba amanga
hayi uyabona isikwadi lesi sabochuma lapho gawulelese sezano lesi manje situation esikhona manje eZimbabwe manje vele sokufana nomuntu vele ofuca ibhari brugwelisiwa ngapha ngapheli fluency twenza ma vele into zakona vele zisakhanda so but kufuze bechaze ukuthi kuyenziweni ngwabala phela kibathi hayi izinto ziright abeke bechaze ukuthi manje bona badlala ngaphe eZimbabwe lati siye khona.
Salibonani basaza abahle baka Studio 7 nabalaleli bonke endaweni zonke siswe esikhathini esinzima kangaka se COVID bakithi. Sithele nzima mfuna nje ukukhuluma okuncane lapha ngokwenzakala kumazubco. Ngivumelana lo baba othi akula ma sanitizer kumazubco. Mina ngisuke eGobulawayo ngezubco ngisiye eGwanda, angizange ngibone kusanitizer. Abantu bayaminyana, akula umuntu okhangelayo, abakwamukelayo kuphela imali yomuntu ongenayo. So okusimangalisayo ukuthi kambe imota zabantu zivalelweni, lamakhombi lamabhasi abantu avalelweni, ngoba nakwa kahulumende ayiwo kuthiwa afanele athwala abantu ngesikhathi se-COVID abasanitize. Akula nto abayenzayo ebhasini. Sibonani umkhuhlane omningi vele sizawuthatha emabhasini kahulumende nalawa. So ngibonani ayi kunzima lokhu bantu bakithi ukuthi sizabulawa umkhuhlane, sibulaweswa nguhulumende ngoba amabhasi akhe awasanitize abantu. So kungcono ukuthi laye avale amabhasi kubayekele abantu bazihambele intando yabo, ngoba akula nto eyenziwayo. Abantu bayaqhubeka besifa ngendlela emangalisayo kulole. Sanibonani basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke. Siyalithanda basakazi bethu ngokusisakazela indaba ezimnandi lezibuhlungu ngelizwe lethu leZimbabwe elingalungiyo. Ngifuna ukukhuluma nje kulo baba lo okhuluma isiZulu sakhe lo othi yena uchamisa kalabalandeli. Kanti ubaba lo uhlala kuliphilizwe. Ngiyazi ukuthi ukhuluma eseSouth Africa, kungakho engababoni abalandeli bakachamisa. Sikhona thina sibaningi kakhulu baba, sibaningi kakhulu. And okokuthi lanxa kungavotwa kusasa kungarigwanga ama-elections siyawina. Wena olandelana labo makhuphe bakho laba labo Monzura ngodukile, utukile baba. Buye ekhaya iphathe labalandeli ngekajamisa, yiyo kuphela iphathe esatshwa izanu eZimbabwe. Ungazikhulumeli isiZulu sakho lapho ukhuluma into ezingelangqondo.
Niyakuthola basakazi bakaStudio 7, silesicelo ngempela. Into eyenzakala lapha eZimbabwe angathi yabheda. Kulo mpolisa lo ohlalaza ahlalele egangeni enza i-roadblock emgwaqweni yezindlela le eziphandlulwa ngabantu lo abamthungumisisi kurongo. Empeleni amapolisa ngamapolisa kumbe ngamasela, emthunzini uneshabhini kuthiwa kule COVID, kodwa abantu endlini yakhe kuhlala kulo tshwala, kuthengisa utshwala. Yena nguye le mvumo. Emgwaqweni lapho uthatha imota zabantu bakhiphisa amayusa. Sicela lisikhuzele lo mama omyesisi kurombo lo osebenzisele enkulumane, ngoba abantu bazagcina sebengasamhloniphi ngento ayenzayo. Uyabheda lo mama lo. Thatha imoto yomuntu athi angayithatha akufuna imali eningi, funa bo-$800. Umuntu odizisa njani nalo imali? Yona le iya ku-government kumbe iya kuphi? Dizisa amayusi imoto zabantu afuna inkalakatha zezimali, abantu bathathela ama-100 yusa, R500 suku zonke ezahlale negangeni. Sicela lisikhuzele lo mama lo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, abezomvikela elizweni jikelele bathi baqaphele udlakela olungaqhamuka ngasiphi isikhathi phambilini kokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Joe Biden ngolwesithathu. Lokhu kulandela udlakela olwaqhamuka esigodlweni iCapitol lubangelwa ngabalandeli bakamongameli Trump. Izolo kwamanye amadolobho kubikwa kube kulamaxuku amancinyane abasekeli bakaTrump betshengisela usekelo lwakhe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukugcotshwa kukamongameli uJoe Biden ngaphakathi komphakathi wamasotsha amabutho angafika inkolongwane ezingamachumi amabili lanhlanu kutshengisa sibili ukuthi ilizwe lemele kaselitshintshile aliseyilo lela kade lisaziwa ngokungathiwa i-smooth transition ukwenza nje izinto zingakhathazi kungabele nokuhlukuluzana ngenxa yamandla kutshengisa ukuthi sokuphelile kakusela kuthembana njalo futhi lo mhlaba wonke ukubonile ukuthi hhayi kukhona uhlupho lapha ekhaya ngoba uhlupho olokuthi okungathiwa i-domestic terrorism ukuthi umvokela wangaphakathi ususo yiwo osu sesabeka ukwedlula lokho akade kusesatshwa okuvela ngaphandle. So yeah, kubi kakhulu.
Umongameli Donald Trump usesuka esihlalweni njengomongameli onjani ngokubona kwakho? Umongameli ozaba ngomunye esingathi kumbali yelizwe leMelika ube nguye ukugcina ekwehlulekeni ukubusa njalo lesimilo sakhe. Usibona njani?
Yeah, umongameli Donald Trump kakhulu wehlulekile ukubusa ngenxa yokuthi wehlukanisa abantu. Wayehlukanisa ngamhlobo, wayehlukanisa ngazo zonke indlela ongazehlukanisa ngayo abantu. Uthiya abantu bezikazi leMelika bengamaqembuqembu amancane afuna ukuvukelana. Yiko kwehluleka okukhulu lokho, ukuthi yena uthole izwe libambene ngaphansi ku-Obama lakaba abadlelileyo. Kodwa yena wenze ngendlela zonke ukuthi abantu bavukelane. Kuze kube lanamhlanje sitsho ukuthi kakwazi ukuthi kuzohamba njani mhla kugcotshwa lo ongenayo.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ube khuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio.
Sakala 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 Kuluma Sase Sabona Nati Wela Yeti Sakala 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 Kuluma Abam Shope Sase Sabona Nati Wela Yeti Coronavirus Coronavirus kills. Oh yes. Coronavirus is real. COVID-19 pandemic is the defining global health crisis of our time and the greatest challenge we have faced since 1937, World War II. Thousands and thousands of souls departed. This pandemic is moving like a wave from Asia, spreading America to Africa. We are now experiencing global shutdown, causing social, economic, and political crisis. Everything is upside down. No more institutions of learning, sports, travel, and entertainment.
Every day,
people are losing jobs and income, with no way of knowing when normality will return. Families and families are crying and praying for mercy.
Brothers and sisters,
be ready to fight COVID-19.
Church.
Be ready to fight a good fight of safety. Prevention is better than cure. Be safe, be alert, be smart, be prepared. Inform yourself about it. Coronavirus is dangerous.
Save.
Sawatwana kapavuzayo. Sawatwana sabubele temhlabeni. Sawuzwangele.
COVID-19 ingoma yendosa kuza. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi ukwehla kwenani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 yikusilela kwabalonda izigulane zalo mkhuhlane ngoba ususabelele.
Kambe othiwa wahlukumeza abazali bakhe abakonileya wababulala ngesihluku engaba ephelele engqondweni kumbe umuntu ogulayo. Ukhetho lweUganda olwenziwe ngeviki edluleyo lungaphasi fundo bani uZulu weZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.